umcimbilo wokuthi upresident Nelson Chamisa ube kufuna ukukhulumisana lezi zabantu zeZimbabwe ngodaba lokuthi senze njani ku-2020 ukuthi sikhulule ilizwe ngalolu hlobo bekuyukuthi akuna divolu khulu kakhulu kade lokho esatshelwa nguhulumende ngoba ubungumbiko ovela kupresident ukhanya ngani amapolisi eZimbabwe nohulumende weZimbabwe ulokwesaba kakhulu ukuthi upresident Chamisa ahlangane kumbe atho akucabangayo kwizilikazi yeZimbabwe okutshengisa ukuthi sibayazi ukuthi ilizwe lisezandleni zomkhokheli olalelwa ngezilu weZimbabwe.
Kulapho yini ubaba Chamisa abeza kwethula khona umbiko wakhe we-State of the Nation Address?
Siyazi ukuthi upresident Nelson Chamisa wethule amazwi a-Hope of the Nation Address ngenyanga ka-November eminyakeni ophelileyo lapha ubekhipha umbiko omayelana lomnyaka ka-2020 ukuthi yena ubone ngani izinhlupho zeZimbabwe zingesulwa kanjani ukuthi ke awukazile umkhonomi ungalungiswa kanjani sisiya phambili bekungasinto enkulu kangako.
Bekuzabuthana abantu abaningi yini kahle kahle lapha?
Umbuthano lo ubumbuthano obuzahlanganisa ubukhokheli we-MDC nalabo abazabe befuna ukuzwa umbiko lo umahlayana, kukanti-ke umbiko lo ubuzafakwa nakwezinye izindlela zokuthumeza umbiko okudlula.
Amapholisa aphe sizatho bani kumbe zizatho bani ekulivimbeni?
Aphe isizathu sokuthi uhulumende okhona kathesi akala kuzwisisa ukuthi upresident Nelson Chamisa angahlangana nabantu ngibakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukuthi beka kwabo okwansuku zonke. Isizathu esikhona ngasikho segcekeni ukuthi bazama ukuthi kudingwane njalo kulungiswe kutshengisa ukuthi bayesaba nje upresident Nelson Chamisa.